Umsekeli kaMgcini Sihlalo weKhomishini ye-NPRC uNkosikazi Lilian Tshigwedere uthe engakaqedi ukwethula injongo yomhlangano, abasakhulayo labo bahle baqala ukutshengisela behlabela njalo bexosha okhomishina ababili abavela ezabelweni zasemashonaland. UMnumzana Colin Ndebele, isakhamuzi seLupane, uthi uzwa ubuhlungu ukuthi kuvele abantu koBulawayo bezophambanisa umhlangano weLupane.
Thine besikukhangelele la ukuthi okokuqala sibonga ukuthi sokhuluma ngayo indaba eyenzakala la, but okuzwisa ubuhlungu ukuthi kuyebuya umuntu evela koBulawayo ositshela ngezinto ezenzakala eMasawu. Thina singabatsheli ngezenzakalanga lapha eLupane, besifuna ukuthi siphiwe ithuba lokuzikhulumela okwenzakala lapha ngoba sathi la.
Osebenza le nhlanganiso ezimele eZimbabwe Christian Alliance, uMnumzana Siye Phambili Moyo, uthi ukutshengisela lokhu kuveza ukuthukuthela kwabantu.
Yes, siyakubona okwenzakalayo lapha, bathukuthela abantu. Kodwa besifisa ukuthi ngani phela bethukuthele benjalo, bavumele nje lozulu wonke akhuluma isifana.
Umoyo wengeze wathi bekuqakathekile ukuthi kuthiwe abantu abazwisisa ulimi lwabantu, njalo kuhlonitshwe abakhokheli bomdabu, bese kukhuselwa impilo zabantu abazanika ubufakazi.
Kayisila nxa bethuma abantu ukuthi bazokhuluma labantu, kuqakathekile ukuthi bathuma abantu abavela kule ndawo abazwisisa ikakhulu ulimi lwabantu. Okwesibili, sikhale ngani i-commission leyi iyavula lamahofisi ayo ezindaweni zonke and they catch ama-local people ezindaweni ezinjengazona lezo. Okwesithathu, sikhale abaprotect abantu kakhulu, those who are going to give testimonies ngalokho okwayenzakalayo abakubonayo esibili, kumele banike assurance ukuthi those people shall be protected.
UMnumzana Nethembe Hilary Hadele uthe abekhomishini bekumele basebenzise inhlangothi eziningi ezaziwa njalo ezihlonishwa ngumphakathi.
Engakuthanda kakhulu ukuthi ikhomishini ibekwazi ukuthi maybe indlela ababuye ngayo ebantwini abantu ayibajabulisi kakhulu. Ikakhulu kulezinye indlela kumele bazinanzelele kakhulu ukuthi nabe buya kuma-communities anjengaboLupane, so kumele babuye besebenzisa ama-chief, kumele babuye besebenzisa ODA osikomishi, kumele babuye besebenzisa inhlangothi eziningi ezizaziwa ngabantu phansi kuma-ward level.
Omunye walabo abakade betshengisela uMnumzana Mandeva Nashanda uthe usola ukuthi abekhomishini le baze ngendlela yokudelela bengakhulumisananga le nkokheli yomdabu.
Daba lolu oluzama ukwenzakala lapha thina lusizwisa ubuhlungu ngoba indlela ababuya ngayo babuya ngendlela zokuthi bayasidelela. Aluba ngabantu akade belomcabango oqondileyo bebeza kwenza indlela eqondileyo enjengokuthi khona kufanane lokuthi khona umuntu nxa ngilo mntanami ewone komoyo ngale angizihambeli mina ukuya komoya, ngiyathumela usodombo okwanisa ukuhambelana lami labanye abantu okone khona umuntu.
Ukhomishina Leslie Ncube onguye yedwa ilunga lekhomishini okhuluma ulimi lwesiNdebele uthe bazaqhubeka bekhulumisana labantu kuze kube lokuzwisisana.
Njenge-commission ekhangele ukuthula sizaqhubeka sikhulumisana namantu wonke. Yebo, ye kungabe kuyokutshengisela ube khona, but we are saying it's a starting point and sikhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba lokuzwisisana ngoba kuma-consultations la besiwayenzela ukuthi sizwisise ukuthi i-province leLupane or abantu abahlala eLupane or eMarch North province kuyini abafuna i-commission ikukhanyele.
Ngeviki ephelileyo umhlangano we-NPRC umiswe ngendlela efanayo koBulawayo libandla leMthwakazi Republic Party. Ibandla leli likhonona ngokuthi kungani i-commission le yabunjwa ngamalunga angenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abasemhlubulweni wasemaNdebeleni ngaphandle kwelilodwa, okuveza ukuthi ayihlelwanga kuhle njalo akuhlonishwa abantu beMathebele Land. Mimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.